lokhu osokusenzakele kathesi sokuyenze ukuthi ke ama arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operate okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama imposed members of parliament. Akusela ama members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa yizanu lomnankakho. Iparliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnankakho. Now ungakhangela lakho singayangena la kujudiciary uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudiciary. Kukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi even i-recall yakhona yona leyo recall. I-recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo eParliament kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezana phakathi. Kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula umuntu ongakwaziyo lokho. But ukuthi uthole amakhoti ethaya amlalela, uthi uthole ospeaker nabo-president besinethi besithi bayamlalela, kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezomhlepi kodwa liyakuphika lokho babasibala. Izanu
hayi, izanu PF zwana ngutshele Dube. UChabangu kathesi ukuphe irol uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulo bufakazi khonapho?
Hayi, kayipay slippers ngeke sayithola, but bonke abasebenza laye baza kutshela ukuthi uyahola kathesi uChabangu ukuphey. Njalo uyathola la ma-allowances, la ma-fuel, le everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe. Ifortuna lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo kathesi. Akala capacity yokuthi athenge ifortuna uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankakho kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi.
Mm.
I think is profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona kathesi. Mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo izanu PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangaphi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi izalo PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evoti ivoti yakhe kusasa bona bezalo bayakwazi ukuthi bay disqualify bayakwazi ukuthi bethe alright sesirecola umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi sithina sihambe emakoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguChabangu kobulawayo. Ye kwakubona kwabanjani. Anti kwahanjwa. Kwahanjwa kwanjalo kuma elections silama double candidates. Kathesi sokuthiwa kusavunyelwa ama double candidates ngoba sebefuna ukunika uChabangu ibandla labunjwa ngabanye.